zomizizwe ziqhelelene kumele ukuquphahlela badala ulalela bazali akuphili wethu emhlabeni zomizizwe ziqhelelene kumele ukuquphahlela badala